Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy ichapter ka-1, Timothy wokuqala ichapter ka-1. Sikhangele ke lama vesi kusuka kuvesi 3 sisehla siya phansi sisiya kuvesi ka-6. Uthi yena uPaul nxa eloba, kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy umbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule. Siyananzelela ukuba into eyayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into eyayimqoka kuye uPawulu yikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu, ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu, ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele, lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV esilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakhe uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke, ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthi yena nxa esekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Akuleni indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami, ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.